Ngiyajabula nje ukuthi ngithola ithuba lokuthi ngihlanganyele lamazwe amaningi awe-Afrika ukuxoxisana ngokuphumelela ngentuthuko ye-Afrika. Into engijabulisayo ngomhlangano lo esilawo yikuthi kukhanya baqakathekisa ukuthi sokumele sitshintshe indlela esebenza ngayo. Itimu nxa uyikhangelile bathe khona a decade to deliver a transformed and prosperous Africa. So basibili 10 years lezi zilandelayo ukuthi guys sokumele siguquke indlela esebenza ngakhona, siguqule indlela esikhuluma ngakhona ukubana senelise ukuthi singakhulumi kuphela but si-implemente konke lokho esikhuluma ngakhona.
Kukhona na osekuqanjiwe okuqakathekile okumayelana ngokuthuthukiswa komnotho kweleZimbabwe njalo ukuthuthukiswa kwabantu abasakhulayo?
Alright, into ekhona abantu abalokhu beqakathekisa, I think ikhulunywa njalo ngu-regional director no-representative we-UNESCO uProfessor Hubert Gisgen. Uthe khona kumele sikhande ukuqakatheka kwe-science, technology and innovation ngoba kumele siguqule indlela abadala abasebenza ngakhona. Sinanzelela ukuthi science and technology is the only way to go forward in terms of ukuthuthukisa amazwe ethu.
Ubona ngani kukhona okuzaphuma emhlanganweni lo okulakho ukuthuthukisa abasha kweZimbabwe?
Inkalakatha Mike ukuthi abantu banikwe indlela zokuthi bathuthukise because ukukhalaza okuningi engikuzayo vele ebantwini abathi indaba yemali.